iproblem ekhona sise, imali yangkhona abayidingangi pongipho. Yena le imali iza kuba khona, beyithi njengokutsho kwabo, bethenga ifuel, isilase another 3-4 days futhi week, kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali, lokhu esithontisela, lokhu esithontisela ifuel, ibe khona for a week, ibuyinyamalala. Or kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic, okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelele bele mali ekuthi kubenelise ukustoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena le ebakhona. Sengenelisa ukustoka ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months, then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le, asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda, sile 5 days singela-fuel, ize yabuya namuhla egarage melilodwa. I-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1, and ibathatha ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile, ezinye imota lokhu ezisemalayinini. So even ngathi yena lezi athola imota ku-dry zizayibutha isilast a few days, siphinde sibuyele futhi kuroutine yena yane esiyijayileyo.
Siyamuza njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali, always have an excuse, not a reason for any problem esihlangana la. Yi-story lokho lathi sonke siyakwazi. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Karibhe aphansi, sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisikho. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanje. Inhlalakahle yekhampani ingakanana omithi ngaba yisebenza beyibisele kusiteji yayiveli yiyo, ngoba yiye alaza iwangento amagetsi ungakufika isithushini ela ukuthi bathi amanzi ka-Karibhe se-10 bebekwathi i-thermal power ikhona e-Karibhe koBulawayo emnyati ngaphi zazihlala zikhona ziku-standby. Bari kathesi iwanti ikhole yarisidilizi literal sidilizi ngilandela izisko ngenxathi kwehluleka nje umaneja ukuthi izinto zime zibe-reliable continue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje siyitholayo, akula reason ukuthi uyewanga kula malahle. Akula malahle ayiwanga, amalahle ayinzenzanayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi, njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
IZimbabwe velile problem eyi-1 kuko konke singakhuluma ngakho kuhambe eZimbabwe, kukhozwa into eyi-1 ekuthi kasila mali yethu. Khona ukuthi asila mali yethu estable eqinileyo, yikho kwenza ukuthi sibe lama-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, saso mali yethu. And ukuthi ze siyithole kumele siyikhiphele imali eningi ukuthi siyithole. But nxa kungalungisa indaba yokuthi sibe le-currency yethu eqinileyo, e-fixed currency ephilayo, esilayo, hayi wonke ama-problems eZimbabwe azaphela. Abantu baye belungisa indaba yemali, seke likhuluma ngerandi, seke likhuluma nge-US dollar, bebisele imali yakithi ebile iqinile enjengoba sasilayo, sasingakuboni konke lokhu sisasele imali. So the main issue ukuthi kabalungisa indaba yemali.